Isikhulumeli seZek umnumzana Jasper Mangwana utshele iStudio 7 ukuthi abantu abedlula izigidi eziyisithupha sebanelise ukubhalisa ukuthi banelise ukuzavota kukhetho lwalonyaka kuze kube manje. UMangwana uthi bazaqhuba inhlelo zokulanda abantu lapho abahlala khona. Uveze njalo ukuba kule ndawo ezingamachumi ayisikhombisa nantathu 73 kuzigaba ezinkulu lezincinyane lapho abantu abaya khona kuyabhalisa. Unkosikazi Roslyn Gwese, isikhulumeli sebandla eliphikisayo ele-Labour Economists and African Democrats Lead, uthi kuyisibonelo sokuba abantu sebefuna inguquko njalo kulethemba lokuba bazophuma ngobuningi ukuyavota.
Ngokuthi khona abantu ngothi kade bengafuni ukuvota, ngothi abahambanga bebaningi, so ngithi last year babebalutshwane. Khathesi abantu bayengezile futhi ukuvota, ufuna zana ama-youth abatsha laba bahambe bayerejista labo bebaningi, befuna ukuthi khona kube ne-change lapha eZimbabwe. Ngibona engazane abantu vele bafuna ukuyevotela i-change.
Okunye okwenze inani labenelise ukuyabhalisa ukuvota liqonge yikuthi basizwe ngezimota ezibathwale zibasa endaweni zokubhalisa ukuvota. Unkosikazi Gwese uthi akaboni okubi okwenziwa ngamabandla ezombusazwe ukuthwala abantu besiwa endaweni zokubhalisela ukuvota.
Kutshengisela ukuthi khona ama-political parties bayenza umsebenzi wabo, kutsho ukuthi khona abantu bezwa ukukhuluma kwakuyenziwa ukuthi khona abantu hambani asambenzi erejista ngoku yikho ukuthi khona siyevotheli abantu esibafunayo, kodwa sikhangeleni siboneni njengabantu bengezile so-ke bhalisa ukuyevota. Kutsho ukuthi khona sizabona nje ukuthi khona abantu vele bacabanga ukuthi kuyevotelwani, kuyevotela ubani.
Omunye wabatholiswa lolu sizo lokuthwalwa ukuthi ayethatha incwadi yokuzalwa isithupha kanye lokubhalisela ukuvota ngumnumzana Nkosikhona Masiye waseGwanda.
Ngancedakala kakhulu ngalokho ababekwenza ukusithatha, ukusiprovida nge-transport sisiya rejista. Kodwa ayisikho lokho kodwa ngoba ngingakarejisti ngangelayo ngitsho laleyo birth certificate. Kodwa through uncedo lwabo, hhayi, ngayithola leyo birth certificate ngathatha lesithupha ngasengikwanisa-ke ukurejista. Hhayi hhayi, kwakuyinto enhle kakhulu. Kathesi kathesi sengikwazi ukwenza ezinye izinto ebengakwazi ukuzenza ngoba bengingelazo lezo ncwadi.
Omunye wabakhonza lelinye lamabandla okholo lwesipostoli koBulawayo, umnumzana Ezra Dube, uthi usasemkhulu umsebenzi wokukhuthaza abantu ukuthi bayebhalisela ukuvota.
Especially thina amapostoli abaningi asirejistanga ukuvota. Inombolo leyo ayiphelanga kakhulu. Sibona ukubuthana khona kwenza abantu sesibona futhi plus futhi into ilapha abantu abaningi labana wabuthanayo kakhulu especially khona lapha thina sikhuluma thina amapostoli abaningi awahlali khonapha, abaningi wayahlala outside of the country. Kule msebenzi sibili ufunde vele uyenzwe kakhulu ukuthi abantu sibili barejiste ukuvota.
UDube uthi lokhe lusilela ulwazi ebantwini phezu kokuqakatheka kokubhalisela ukuvota kanye lokuvota ngosuku lwakhona, ikakhulu ehlangothini lwabesipostoli akilo.
So thina siyakhuthaza ukuthi bakhulume labantu abaningi abalazithupha, abaningi abanama-birth certificate. There is a lot lemfundiso ingene sibili kulabantu abamathethi ukuthi ubuthana kusikokuvota. Siyakhuthaza ukuthi sibuthane sirejiste ukuvota, then sesifundiswe sibe lezithupha konke kuwe khona.
Abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5,695,706 babikwa beyibo abenelisa ukubhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ka-2018. AbeZek bathi abantu bayanelisa ukubona ukuba babhaliswa na kugwalo lwabalelungelo lokuvota olwe-voters roll ngokuchaya inombolo ezithi zona *265# kubo makhalekhukhwini babo njalo kungeze net 1. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.